Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhlaka 17 kuLwezi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanyabo usibe nenhlanhla ukuthi kade kungena abantu phakathi. Kodwa kuthi impahla yeproperty yona le engikhuluma ngayo okudanisayo sibili ukuthi i-repair kungafika ama-thousand and thousands of dollars.
Kuqhamuke umlilo omkhulu kobulawayo esibhedlela sempilo otshise izindlu zabodokotela.
Kulabantu abasihlelwa izihlobo kanti kasifanelanga sidlale ngendaba ezinje.
Inhlanganiso yabodokotela ithi isivumbulule umkhankaso kahulumende wokubagcona kulandela ukwethulwa kwembiko yabo ethi uhulumende wazama ukufihla ubufakazi bokudutshulwa kwabantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuqhamuke umlilo esibhedlela sempilo hospital kobulawayo kwatsha izindlu zabodokotela namhlanje ntambama. Akwazakali ukuthi umlilo uqale njani kodwa kucatshangelwa ukuthi kungaba kuzintambo zamandla kagetsi ezilumathele umlilo. Sixoxe lomphathi wesibhedlela lesi udokotela Solwayo Ngwenya ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Dathe sibizwe ukuthiwa kulesehlakalo lapha eminye empilo ezindlini yokuhlala khona amadokotela. Sithola i-fire brigade belwisana nenkalakatha yomlilo. Uchisile se-top floor yonke lapho kuhlala khona amadokotela kwaze kwawela-ke. Kanya kusibe nenhlanhla ukuthi kade kungena abantu phakathi. Kodwa kuthi impahla yeproperty yona le engikhuluma ngayo okudanisayo sibili ukuthi uku-repair kungafika ama-thousand and thousands of dollars.
Manje akula ngitho lo yedwa olimeleyo?
Hayi, akula ngitho yedwa olimeleyo. Kukhanya abantu basheshe baphuma khonapho.
Imbangela selizwile na ukuthi kungakuhambe njani?
Hayi, imbangela iy'ngcithi zawo zenezo ezomlilo kukhanya ngani kathesi kube kungani kuyi-electrical fault. Lokhu kusaphambili besenza ama-investigation kodwa kungani kucatshangela ingani kube yi-electrical fault.
Belingakazi ukuthi okuthileyo konke kungayenza malini?
Hayi, ngasibona irufu njengobana uku-repair irufu. Asikabuze odokotela ukuthi omunye lomunye ngaye lahlekelwe izinto ezinganani. Kodwa okukhangela nje ukutsha kwerufu nje sibona konapha ku-$500,000.
Bona labo kade besebenzisa izindlu zona lezi ezithileyo sebeza kwenzani okwakathesi?
Sizama ukubalungisela ukuthi bahlale kwezinye indawo lapha bangafakwa khona amakhanda obvious. Kuthi kuzahlupha kodwa sizakwenelisa ukuthi sikwenze.
Abahlala khonapho bebebangaki?
Hayi, bona amakotazi le bayafika khonapha 8 to 10 khonapho.
Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umphathi wesibhedlela sempilo hospital, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kulenhlanganiso kulamalunga enhlanganiso yezizwalane zeZimbabwe eyabesifazane ethiwa Zimbabwe Women Arise eyangapha kwelemelika kade itshengisela phandle kwesigodlo sommeli weZimbabwe eWashington DC besona umumo welizwe leZimbabwe. Abesifazana laba bathi sokwedlula umnyaka mkhankaso owaphiwa igama lokuthi Restore Legacy wenziwa ngenjongo yokususa umongameli Robert Mugabe besithi wehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kodwa akulamehluko. umkhokheli wenhlanganiso le unkosazana Joniso Mpofu utshele iStudio 7 ukuthi baza kwethulela ummeli weZimbabwe ngapha eWashington DC incwadi yezikhalazo zabo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso yabadokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi isivumbulule umkhankaso kahulumende wokubagcona isebenzisa imbiko evela kumaphephandaba akhe lemisakazo. Kulandela ukwethulwa kogwalo oluveze izehlakalo abathi zenziwa nguhulumende ezama ukufihla ubufakazi obuveza ukuthi amasotsha yiwo mpela abulala abantu eHarare ekutshengiseleni okwenziwa phezu kokwethulwa kwempumela yokhetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela laba bathi icebo likahulumende lokuxubanisa ubufakazi alisoze liguqule okwenzakala eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi okumunyethwe lugwalo lwabo abasanda kulwethula ngolwesine. Omunye wabaphatheka ekulotshweni kwayo li-report ethiwa Zimbabwe, a new era, medical evidence of post-election violence in Zimbabwe, uDr. Norman Matara, uthi imizamo kahulumende ayisoze iguqule iqiniso lokuba amasotsha yiwo adubula abantu. Odokotela laba bathi insoli zikahulumende zazama ukuvikela odokotela ukuthi balobe ukuthi abantu abafayo babulawa ngenhlamvu zombhobho lokunye okuninginingi.
These are 11 cases of real people. We had real stories to tell of how they were injured, how they were shot and everything.
Nabantu abalichumi lanye laba esikhuluma ngabo abalandisela odokotela ukuba balimala kanjani lokuthi badutshulwa njani. Konke lokhu kumunyethwe kule i-report eveza ukuba badutshulwa bengaphi, besenzani, ukuthi babe yingxenye yalabo ababetshengisela kumbe babeziyela emisebenzini nje kumbe babezihambela nje edolobheni.
Where they were shot, what they were doing, were they protesters or they were people going to work or there was someone who was doing as his or her usual business in town.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Growth Age Development Program, uMnumzana Zisunko Ndlovu, uthi uhulumende kumele angethusele abethula ubufakazi kukomishini ecwayisisa ngokwenzakala lapho kudutshulwa abantu eHarare ekhokhelwa nguMnumzana Halema Monhlante kuze kuphume iqiniso uqobo lwalo.
Thina njenge-Growth Age Development Program asiboni ufanele ukuthi lo opha umbono wakhe kukhomishini abuzwe ukuthi wena namuhla usuke udleni, impahla ozigqokileyo wazithengelwa ngubani, njalo imibuzo yonke leyo isuka emuntwini wayebantwini abangekho kukhomishini. Kulabantu abafelwa izihlobo and kasifanelanga sidlale ngendaba ezinje.
Odokotela laba batshelela umsakazo ukuba abantu ababelimele besiyadinga ukwelatshwa ezibhedlela babhekana lohlupho olugoqela ukwethuselwa kwabodokotela. Bazise njalo ukuthi bafuna ukuthi abenza lesi siga bajeziswe. Imisakazo lamaphephandaba kahulumende athe ngemva kokwethulwa kwe-report yabodokotela laba yahle yaphanga yathi basebenzelana lebandla le-MDC. Bona udokotela bayakulandula lokhu besithi lo ngumkhankaso nje kuphela okubagcona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wabafowe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wabafowe mbula.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezivela emaphandleni uAlbert Ncube ubhodabhode esigabeni seMathebeleland South waxoxa lezinduna ke sizwe udaba lwakhe.
Ikhuluma emhlanganweni obuqoqo iZimbabwe Christian Alliance ngolwesibili eGwanda, induna yeWilonke uMnumzana Khulumani Mathema uthe sesiside isikhathi uZulu elinde ukuthi udaba lombhuqazwe weGugrawundi loxoxisana ngalo lulungisiswe ludlule. UMnumzana Mathema uveze ukuthi wahlukuluzwa kakhulu ngesikhathi seGugrawundi ngesizathu sokuthi uyise wayengumlweli wempi yenkululeko. Umhlangano lo ubungawukhulumisana ngodlakelo lwaqhamuka emgodini weGolide eVova, lapho kwahlaselwa khona abemba eGolide abakhuluma ulimi lwesiNdebele ngabavela esitshoneni kumaviki asanda kwedlula. Kwafa umuntu yedwa kulolu dlakela, abanye balimala kakubi. Induna uMathema uthe odlakela lolu luveza obala ukuthi kulokhu kulokufuthelana elizweni ngenxa yombhuqazwe weGugrawundi. Ngokunjalo uthe sokumele kukhulunyiswane ngalolu daba.
Impebole kangaka igcinelweni, isilonda phela lokhu esibhibhidla siya phambili. Abantu kwabathinta abantu abaningi abemaNdebeleni up to meetings. Akulungise ukudlule, asikuthi kuyaqala khonapho kwenzakala into yegenocide. Mnengi emhlabeni lapha sokwenzakala, bakulungisa ngendlela abakulungisa ngazo, kwadlula kwaphela, abantu basebenza baya phambili beyisizwe.
UMathema uveze ukukhathazeka ngendlela ikomishini yokukhumisana umlotha, National Peace and Reconciliation Commission, ebunjwe ngayo esidabe esiNdebeleni balutshwane kakhulu.
I'm not happy. Abantu abaningi abafanele bakompromise that composition. Abantu bemaNdebeleni ukuthi bathi ukuthi hayi kufanele kwenziwe so. Yibo abantu abane-ownership office. But how many people are from this region in that committee?
UMathema wethula amazwi la ngesikhathi induna yakogodlwayo eFlabhusi uveze maduna la ebikwa ebhalele umongameli Emmerson Mnangagwa eveza ukukhathazeka ngokubandlululwa kwabantu besiNdebeleni. Le ncwadi esekelwe ngezinye njalo izinduna uJahana Losipasa ikhuthaza umongameli Mnangagwa ukuthi asungule ikomishini ezimeleyo ekhangelane lokucwayisisa ngombhuqazwe weGugrawundi kuphela. Ekhuluma emhlanganweni munye lenduna uMathema, usikomithi weZimbabwe Human Rights Commission, uMnumzana Japhet Ndabeni Ncube, uthe uZulu kulesi sabelo ulokhu elokwesaba ngenxa yeGugrawundi. UNdabeni uthe inani labantu kulesi sabelo abahambisa izikhalazo zabo kulikomishini liphansi kakhulu xa kuqhathaniswa lezinye izabelo.
Ii-consequences zeGugrawundi lokhu zikhona. Okwesaba bakithi ebantwini bakithi ngapha ukuthi basukume ama-cases awabuye please. Sangenela itsholotsho flat kunzima khapha. Namhlanje hambe eshosho khona kwawo lama flats khona uzathola ukuthi izindlu ezinhle kanti kusedorobheni.
Kusenjalo abafakazi ababekhona lapho kuqhamuka odlakela eVova basole kakhulu ukuziphatha kwamapholisa abade afulathela ngesikhathi lolu dlakela luqala. Amapholisa abikwa njalo atshaya uZulu kabuhlungu ngezigodo okwadala ukuthi isakhamuzi uNkosazana Elizabeth Mhlanga aqhamuke ingalo. Okwakathesi isandla sakhe sifakwe isamende.
Kuthe vele kuphuma phandle kwahle bamlasisa phansi, nami ngathi ngiphuma phandle kwathola lami phansi. Wonke amaphosa la ayekhuluma ngesho. Basilasa phansi thina kwathiwa kukhulumana ukuthi u-Abheli bangabi. Ngikamba bengikhumbele ngombhubhelele phansi, mina lo nkazana basishaya baqamulana khulu basishaya. Umsindo wenzakala ngiyali. Ngaso kwakunama-long term causes, but on that day mhlaka 7 amapholisa la achiya angu-4 achiya sokulo msindo. Bathazangabise iripoti la ukuthi esikuchiye ngale emuva bekunjani.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele ongene lomhlangano uthembise ukuthi azabotshwa amapholisa achaya lumama.
If those police officers are nxa sebe-identifyiwe bazabotshwa. Bazaidentifywa nxa ubazivele, I know you are going to forward the names. Nxa kuthi awusethiseki ngesevisi oyiphiwa ngani, buya ungadondi egwandleni ngena suku zonke. Qansa lapha Officer Commanding, Officer in charge kamphatha ngendlela eyo. Ngicela indaba yami ngizwe ukuthi inga.
inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isebenzelana leChurches Convergence on Peace zabumba amakomiti akhuthazwa kulondolozwa kokuthula ezabelweni. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube. Le yiStudio 7 sisakaza sise Washington DC. Igama lami nguChris Gande. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diliza Mangoye oweke waba lipholisa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ye,
mnumzana, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu owakhe waba lipholisa ubona njani lokhu okwenzakala eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi?
Engakutsho nje ngamafitshane ukuthi okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi yinto ebuhlungu okokuqala eyayesengayikhangelelanga ngesikhathi lesi ngeminyaka le after independence. Ngathi ekuqaleni ukuze kube labantu abademonstrate-ayo, ngizathanda ukuthi ngihle ngitsho nje ukuthi hayi, ngokubona kwami kwakungadingeki ukuthi abantu labana abangene kuma street bademonstrate, ngoba i-vege yayingakachaphi amalanga angu-5 ayinikeza ukuthi ama results. Although vele argument yabo ukuthi ama-presidents ayiwaqala ukuvalwa, yiwayimele eqala uku-announce. So amasosha ngendlela angena ngawo, angiboni ukuthi amapholisa hhayi esesebenzise amandla wonke ehluleka. Kumele amapholisa asebenze ukuthiwa i-button and shoot park, lapho abantu abachaywa khona ngenduku leziyana mvuzo wabaleki. Nxa kungehlula kuyafakwa lokho kuthiwa i-tear gas, intuthu leyana ebabayo. Kungehlula kuyabuya loba imota leyana eyamanzi, amanzi lana ibaphushe. Kungehlula kumele kubuye izinja kuthiwa i-dog section, kumbe kuzokugcine kuthiwa i-mounted unit eyamabhisa. So konke lokhana kwakumele amastage yonke lana ipolisi iwasebenzise kukhanya ukuthi hayi, lokhu kwehlule madoda, sisicela i-army. And ngomthetho wesisekelo selizwe, i-army nxa ingena izoncedisa amapholisa, ingena under i-command yamapholisa. Ongawungukuthi kumele bafike behle batshelwe ngamapholisi i-briefing on the ground ukuthi hayi, lapha madoda sile problem ende ama-street anje besitanga ukuthi senze kanje sishoda so amasosha ngendlela ayenza ngayo laphana avele angena eseku-action, okutshengisela ukuthi kwakungela coordination between amasosha lamapholisa. And ku-TV kwakuzikhanyela ukuthi amapholisa kwamanye amakhona ayithukile sebona amasosha esefikile, okusindlayo ayengatshelwanga ukuthi sokubuya amasosha. So-ke ngibona ngani kwaba lokudonselana khonaphana lokucathelayo okungena khona i-politics-ke manje, ukuthi ngubani owasusa amasosha ezinkambeni amapholisa adide esawagcelayo. But lokhu kuyazikhanyela ukuthi amapholisa kungabe kwacelwana maybe phezulu le, kodwa laba ababeku-ground babengakwazi ukuthi kwenzakalayo.
Ya, sike sezwa ebufakazini obethuliweyo ngabanye abakubutho lamapholisa, siyabona ukubana ngokukhuluma kwabo bathi bona bangani babelolwazi lokuthi kukhona ukuzenzakala, yiko bagcina sebebiza amasosha. Kubona njani wena khona?
Lapho-ke ngeke siphikise, ngoba le USSD lona ekuthiwa yi-intelligence akazingisinto ukuthi ngathi leyo kaba ngeke basityele bona sebengaclaim ukuthi kunjalo. Kodwa-ke ngabe bekuzwile lokho, kunzima ukuthi sikuphikise, kodwa ngoku-ekta wabo-ke ngaba bekuzwile lakho akubaniki imvumo yokuthi bahle bangene bafake uhlamvu emuntwini. Uhlamvu emuntwini kande into yokugcina, and amapholisa wona ngokwawo lawo before ayibiza amasosha alase isteji sokuthi lawo asebenzisa imbhobho edubula phezulu kanjalo ukuze kugcine umuntu esedutshulwa. Ukuze umuntu umdubule ngemithetho weZimbabwe ayi, kunzima kakhulu okokuthi even ungamdubula ukula maphepha amaningi omele uwabhale silo utshengisela ukuthi umdubule kube kusemthethweni.
Manje wena ngokubona kwakho kungakwabangelwa kuyini ukuthi kuthathwe inyathelo lona leli? Siyazi sibili ukuthi ukhulumile ukuthi kungaba yipolitics, kodwa ipolitics yangikhona ingabe iyukuthi yayisetshenziselwani?
Laphani ukuthi ingabe yayisetshenziselwani kunzima kunzima ukuthi utsho ngoba kuziningi izinto ezifihlwayo lapha kunzima sibili yiwe sebesesikutshela ukuthi sesispeculate or sesicabangela ukuthi kungabe kwenziwa yilokhu njalo babebona ukuthi nxa bengavumela abafana labana belokhu bengene ezitaradeni kungenza ukuthi kugcine kulumatha umlilo omkhulu ongalumatha sibili laphana lami ezike umuntu we-security I cannot dispute that angeke ngikwali lokhu ukuthi aluba wayekela abafana abanabo lokhu begijima kanjani ilanga laze layatshona kwakuzaba nzima babathandi but-ke manje ukuthi kwakuvele kuyinto ecatshangiweyo ngabe MDC nje wabe besisho sokunzima lathi ukuthi sisho nxa kuyukuthi baqamukela nje bacabangile ukuthi abafana labo bazenza lokhu sibuhlungu njalo siyasula ngoba bagcina kulimala kwafa labantu ababengelani le demonstration leyana yinye into esivele siyiqakathekise ukuthi ngokubona kwami lokubona ama-reports kungathi abafana labana baye babedemonstrate ayisibo abagcina bedutshuliwe osokudutshulwa nje abantu mahlayana yikho okubuhlungu kakhulu thina besicabangela ukuthi bazagonjolozelwa babanjwe babotshwe bahanjiswe emthethandaba bayitholakala ukuthi balecala loba abalaa
Lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa osekubandla le-ansa Manje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga Namhla sixoxa lo nkosazana Nomzane Kevane umqondisi wenhlanganiso yeMopane Foundation International yona enakekela abantwana besikolo ikakhulu eMathebeleland leMidland Siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Siyabona ukuthi bekunomcimbi lamuhla okuqoqa imali yokuncedisa abantwana.
I-annual fundraising event yethu esenza iminyaka yonke from kuyo sizama ukuthi sithole imali yokubhadala i-fees for next year lokubathengela abantwana ama-inform lokubathengela ama-exercise books just ama-basics wona la abafuna esikoleni
ngemuva nxa ukhangela abantu bebesukumela phezulu yini ukuncedisa
sibesukumela phezulu ikuthi sibaningi esenza into efanayo and abantu bahlala kuhlala kulama-events almost every week so noma bengaphusungela phezulu sometimes ngeke ubasole ngoba zininzi baziziningi izinto kodwa iminyaka yonke asaze singayitholi imali enough for ukuthi sibhadalele abantwana i-fees so si-grateful khona lokho ukuthi siyakwanisa ukuthola imali yokuthi sibhadalele abantwana noma kuyaye kushota ezinye izinto maybe sigcine singathenga ama-inform kwesinye isikhathi sigcine sibhadala lethi but akwazi ukuphela umnyaka singababhadalelanga bonke ngo-35
abaningi abancedisayo ngabavela kwele Mandebeleni yini kumbe babuya bonke
ngabe lamangana ngathi ngibavele emandebeleni babuya bonke imhlobo yonke even abanye abakwamanye amazwe laba abanye ama-regular locals and supporters ababuya eZambia labantu basebasishoneni babasupporta angeke ngikhuluma amangazi labanye abavele ba-regular kwaziyo ukuthi nawe senza umcimbi noma bengabuyanga imali bayifaka yokusupporta noma even now and then zikhona izinto abayenzenzayo even ukusipha impahla
Kodwa lona uhlelo lweni luqhubeka njani?
Sizathi kuhamba kuhle ngoba I think lapho esikhona sasingacabangelanga ukuthi sobe sila. Silabantwana abangu 35 manje sabhadalelayo. Abangu 9 sebesecondary manje. Next year I think another 10 or so by secondary. So kusho ukuthi next year maybe sabe silabantwana abasiki 20 abasecondary. Then primary sabe selele 50 about 15. Sathi siqala sasibhadala nje lokho kuzena school fees saya. Saqhubeka sabhadala sathenga lama-inform lezinto ezinye last year sikwanisile ukuhambisa abangu-2 by South Africa besa competition yama-sciences bahamba for 4 days which was i-achievement enkulu this year sibe labanga sibathathe bonke bongu 35 for 2 weeks bebobulawayo sabahambisa kuma-organization behamba bebona so kithi kuyasijabulisa khonkhana ukuthi sakwanisa ukukwenza khonkhana ngesupport yabantu and ukuhlala labo kusenze saba-understanda ngoba iminyaka yonke ikonikwana ukuthi sihamba for 1 day spende ilanga labo lalobo ilanga eliyi-1 kuphela so this esihlale labo for full 2 weeks so sicabanga ukuthi kuhamba kahle
siyabona ukuthi lihambe ekhaya ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle. Kuyini elikubonileyo khona ngale? Njalo lokuhlala labantwana labo kwamaviki amabili kungabe kukhona elikunanzeleleyo?
Ngasike mina ngasike ekhaya ukuqeda ukuvota. Ama results athe eminyezelwa nganise ekhaya. Anzange ngibone lutho and ngaleso sikhathi ngasasokubulawayo kulabantwana. Asange sibe le problem, asange sibone lutho nje olutshintshileyo. And even ukudura kwezinto esizotho sokudura ngendlela esokudura ngayo kwakungakabi njalo. Kwasenormalinyana babehlala i-founders which was basichiphisela ngendlela esasicabanga ngakhona, basichiphisela and abantu basisapota, even ama-organization asisapota, avoid gas basisapota ngokudla. Ama-organization labantu nje bakhokhona omunye umuntu wathenga omunye umlungu ose-Australia wathengela abantwana i-breakfast ya-over $400 almost for isikhathi sonke abahlala beseZimbabwe.
Labo abafuna ukulincedisa bengalithinta ngaphi?
Bengasi inboxa ku-Facebook, i-Facebook page yethu Mopane Foundation. Okay, Mopane Foundation International. Then is ne-website, www.mopanefoundation.org. Then bengamfonela mina, ngikhona apha e-UK, number ya-UK, 0044-745028-7082. Or bang-inboxa ku-Facebook page yami, Nomzane Gevane ku-Facebook.
Leo bekuyingxoxo lo nkosazana Nomzane Gevane, umqondisi wenhlanganiso yeMopane Foundation International, yona enakekela abantwana besikolo ikakhulu eMathebeleland leMidlands. Sixoxelaye esebhilithane Thiyani Indlebe kulona lolu uhlelo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Mathe sondela ntokazi ungesaba intombente izingele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungesaba ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo obakhonkuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizingele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangifuna ngizwe ngathi lengxenye yami inyomuntu yaphaphatheka sondela eduze ethekhele inhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiyasihlahla esilapha ngiwenziyele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawo uthole uthando omkhotho iqome ngizinqande ziqonde ngakini.
Ingoma emnandi kalikhwa okancube isigqibela uhlelo lwethu. Ingoma kungiqome siphalaphala singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuqhamuke umlilo omkhulu kobulawayo othise izindlu zabodokotela. Inhlanganiso yabodokotela ithi sivumbulule umkhankaso wokuyigcona. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.